Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo in international relations and neighborly relations and diplomatic relations. Nxa isiphatha amandla sakwelinye ilizwe singakhuluma sifake ibizo lohulumende wakwelinye ilizwe noma umongameli wakhona, kusuka kube yinto edala ukuthi kugcine kusokuxoxiswana kuma-diplomatic arenas. So akusimangazanga thina nakancane nje ukusibona leso statement. Thina njengeZimbabwe Community South Africa silokhu sime ekuthinini yebo ye kule nkinga kwezempilakahle lekula kumigration. Kodwa-ke udokotela u-MEC bekungafanele aqonde isigulane. Medical ethics azikuvumi ukuthi isigulane singaphathwa nge-empathy nange-dignity. Lokho akunciphisi amazwi futhi awabekayo ewakhuluma nje, nakhona sekungaphenduka kube yi-diplomatic rift. Kodwa-ke kumele sizikhangele indaba lezinxa zonke from the beginning at a fundamental level, basic level. Umuntu ongudokotela ofanana naye u-MEC kumele abekwazi ukuthi ku-bedside yesigulana akusikho lapho kudingidwa khona indaba zembusazwe, ngoba leso sigulana asinawo amandla okuphendula ukuthi singenzani. Uyayawazi yena ama-channels aqondileyo ukuthi nxa kunenkinga okumele baqondane nayo, uqondana kanjani kuma-diplomatic.
Liyawakholwa yini amazwi kahulumende weZimbabwe? Baqinisile yini ukuthi bayakusola lokho? Njalo singabona sibile bethatha inyathelo eliqinileyo ngalokho.
Hayi, vele kuma-diplomatic ties kuzoba nalokho nalokho ukuthi kufuqwafuqwane, kwesinye isikhathi kungazwana, kodwa basically kumele babuyele etafuleni bayezama uku-ironwa out indlela yokuphathana bengomakhelwane. Singabomakhelwane kumele sibe nendlela eqondileyo yokuphathana. Yebo, phela vele i-South Africa iyakhala okwamanje nge-influx yama-migrants avelela kweleZimbabwe. Kodwa-ke lokhu akutsho-ke ukuthi-ke izizalwane zakwelakithi sekumele ziphathwe ngcwele. Sesibonile thina kwabulawa u-Elvis Nyathi ngochuku olukhulu, asange sibone inyathelo elikhulu mpela elitshengisa ukuthi sifelwe, sibulawelwe umuntu izizalwane zase-South Africa. Kumele sibuyele futhi sithi yena uhulumende wangakithi akazinuki amakhwapha. Okwenza abantwana belizwe lakithi bagcwale kuleli lizwe yikuwehluleka yena ngokwakhe phatha elakithi life kwezomnotho, ku-collapse i-health system, nezomthetho nje, rule of law inga-observa, ezokuphathana kwezepolitics ziphathwane ngendlela yobudlwangudlwangu nokulwa. Kanti-ke nathi vele sizizalwane zeZimbabwe kumele sizilungisele inkinga zethu. So into leyi kumele siyibhalanse ukuthi singa gijimi kakhulu ekugxekeni udokotela.
Lisuthisekile yini ngendlela uhulumende weSouth Africa aphethe ngayo lolu daba ukuthi alulungisise?
Thina siyinhlanganiso besingakezwa yena uhulumende waseSouth Africa ukuthi uphawule thini, ngoba nxa sakhangela incwadi esuka ku-Department of Health sabona bethi hhayi abamgxeki ndawo, akulanto nje impela etheni.